umbukiso webhayisikopo lo ukhangela esingathi khona ngikuxolelana lokudinga ukuthula emphefumulweni yabantu ngesikhiwo esingathi khona yi-peace and reconciliation, ngoba siyazi ukuthi ngesikhathi se-ground kuningi okwenzakalayo, abantu bahlukumezeka kakhulu, abanye abakazi bethola ithuba bekuthi bekhulume ngakhona okwenzakalayo. So i-festival leyi ngeyokuthi sizama ukuxoxisana nabantu sisizwa ukuthi bona kambe i-ground le yabahlukumeza njani, bazwa njani, kuyini abafuna kwenzakale. Siyabe sikhuluma njalo labantu izikhwicamfundo ezikhangelane kakhulu lento zama-genocide studies lezo, ukuthi kambe abantu abaseke bayehlelwa luhlupho olunje kuyini ongenziwa ukwenzela ukuthi kona bathole uxolo, bezizwe belaphekile emoyeni, ngoba abantu abaningi bayakhathazeka ngodaba lolo.
Uzaqutshelwa ngaphi lumbukiso, njalo ngobani abavunyelwayo ukuza ku?
Ngenxa ye-COVID le esihluphekile, umbukiso lowo uzayenzakala ngezigaba ezijiyeneyo, amalanga ajiyeneyo. So kule minye engathi amanye ama-events azayenzakala online, abantu bazabe bebukele ku-Facebook. Lowo kubalisela ke i-public lecture ka-Stuart Doran mhla ka-16 izabe ikhona online. I-public lecture ka-Jeremy Brickhill owaye ku-intelligence ye-ZIPRA uzanika laye i-public lecture ekhangele kakhulu ibutho le-ZIPRA mhla ka-27 izaba i-online. Then mhla ka-30 sizalontsha into ezintathu. Mhla ka-30 sizalontsha i-Gugground documentary esiyenzileyo ngomnyaka lowo ekhangele kakhulu ukuhlukumezwa ngumengithi ukudlwengulwa kwabomama ngesikhathi se-Gugground. I-documentary le ithi The Bones Will Speak. Bese sithi njalo ngelanga lona lelo sizalontsha i-Gugground Memorial Center, okuyi-website lendawo lapho abantu abangahamba khona bethola imininingwane eminingi emayelana le-Gugground. Bazathola ama-testimonies lama-documentaries la esitshona siwarekhoda. Bangafika njalo kuwebsite le abantu bebhale kumbe befake ama-message, bebhale ngezihlobo zabo ezalahlekayo ngesikhathi lesi ezabulawayo, because sifuna ukuthi at the end of the day sibe le-database, ukuthi sibe le-idea ukuthi kahle kahle bangaki abantu ababulawayo njalo babulawela ngaphi. Sizaphinda silontshe njalo ugwalo olulotshwe izikhwicamfundo ezijiyeneyo. So umbukiso lowo wamhlaka 30, most of the events zizawe zi-online, but sizabiza nje abantu abalutshwana abazawe bekhona, but ama-public events azabe senziwa online ku-Facebook.